kuliqiniso ukuthi amageza aludubo ilizwe lonke aludubo kobulawayo abe ludubo lakumawadi lami khonapha ngekhaya kulo dubo olufanayo i-challenge kawadi 3 kusukela ngolesine bengela magezi lakhathesi lokhu bengela magezi kube le-transformer edubukileyo yahle yafa eyiyo encedisa isigaba sonke esifuna leso khona ngale kuhlanganisa lezinye indawo eziku-ward 1 izakhamizi kube lo mhlangano le-management ye-zesa ekade ikhokhelwa ngubaba uJaji onguye regional manager wezesa okuphume lapho bathembisile ukuthi kuzadingwa enye i-transformer ifakwe khonapho lapho okufe khona i-main transformer yangikhona uduo ade bethi bahlangana layo i-rig okufanele iyekhiphe iyethwala i-transformer leyo isukela nxa ngizwise kuhle emakhandeni isiza e-Queen's Park so lokhu kufanele kwenzakale kumalanga amalutshwana alandelayo
baphila njani abantu khona ngapha kuma-constituency nxa kungelamlilo wamagesi
siyakwazi ukuthi nxa kungalamagesi kulo dubo olukhulu ekuphekeni kulo dubo olukhulu emafrijini nxa umthethekile izinto zabaningi njengenyama kuyagcina kusonakala kubole ludubo olukhulu kakhulu lolo kulabanye abagcina izinkukhu emakhaya lapha nxa bezibulele zabaningi sifake kuma-deep freeze amagesi ahambe okwesikhathi eside kugcina lakho sokuyi-loss kubhizinis anje siyakwazi ukuthi ekhaya lapha ezimbabwe abantu abaningi sebeziphilisa about 64-65% abantu baku-informal employment abanye abaningi bakhona baphila ngakho khona ukugcina inkukhu so industry lakho kulodubo kakhulu ngenxa yokuthi imithini iyabe ifuna amagesi ukuthi isebenze kule mithini eminye esebenza 24 hours engafuni ukuthi kucitshwe amagesi
njengamalunga edale lephalamende ligcineni nokucubungula lolu daba njalo zithini iziphathamandla
sigcine ukukhuluma ngalolu daba ngolesithathu langolesine uminister wamagesi uJem Soda wapha amacebo alawo ukuthi udaba lwamagesi lulungiswe kube ngcono wachasisa-ke ukuthi amanzi edamu le-Kariba ayehlile kakhulu okwenzakalayo khathesi bagcina bevumelana le-Zambia ukuthi basebenzise i-share ye-Zambia ukuthi bajenerate at least 300 megawatts kulokuthi kube yi-zero